into ongafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-knapsack. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokhana kuyavimba imikhuhlane enjenge-teleurosis ebangwa imikhaza. Omunye umkhuhlane obangwa imikhaza yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isichacha, isisenza ngani yaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa imikhaza. Kube sekusiba le mikhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa kumbe i-black quarter. Kulo mkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela. I-quarter evil, i-lumpy skin, the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine. Iyona ndlela yokuthi ungavimbela inkomo zakho, kazithole i-vaccine ye-lumpy skin, kazithole i-vaccine ye-quarter evil kumbe yomkhuhlane womkhono. And futhi kulomunye othiwa i-botulism lawo ohlasela ngokufanayo. Imkhuhlane ongayivimbela ngokuthi inkomo zakho uzihlabe i-vaccine. Dibhisa, uhlabe i-vaccine and inkomo nje nxa zivulelwe ekuseni ziyahlolwa. Ubona ukuthi ekhanya ingezwa kuhle kuyini. Umngane womlimi wenkomo singathi i-ultratet kumbe tetracycline fanele uhlale ulayo eduze eza kuncedisa ukuthi nxa inkomo yakho itshengisela ngani kayizwa kahle uyihlabe ukwenzela ukuthi imelane lomkhuhlane.
Asithi uyithole isifile isizifele inkomo kodwa kukhanya ukuthi hayi ibulewe indlala, kulungile yini ukuthi uyidle? Ngoba siyazi emakhaya abantu badla ngitsho lesifuyo esife sizigulela nje.
Kulento esesikhankasa ngayo kwezolimo esiyibiza sithi i-One Health. I-One Health ithi yona ukugula kwabantu lokugula kwezifuyo sokuhamba ndawonye, ngoba imikhuhlane ikhona esuka ezifuyweni isiye ebantwini. Abantu bekhumbula ukuthi i-corona yona lesiphuma kiyo umkhuhlane ovele ezinyamazaneni wagcina ufika kithi ebantwini. So isixwayiso sami ukuthi inkomo ezifeleyo kumbe efe igula kayidliwa. Ungayivula kuphela ukuthi odokotela ubatshele ukuthi hayi ngithola amaphaphu enje, ngithola inhliziyo inje kumbe ngithola ubuchopho bunje, kodwa kayidliwa ngoba kawazi ukuthi iphethe mkhuhlane bani. Oyibhola labo coronavirus imkhuhlane esuka ezinyamazaneni isize ebantwini. Kasingengezi uhlupho phezu kolunye. Nxa isuyehlulekile ukuthi uyigcine iphile inkomo, hayi ungangcono uyitshise kulokuthi uvumele ukuthi abantu beyidle, ngoba ungagcina udala uhlupho olwedlula lolo osolukuvelele.